sokuyisikhathi sendaba ku VA Ndebele.
Siyahlangana kweze kusene mthokazi omuhle ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 6 kuLwezi 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Ozithi ungunobhala jikelele we-TCCC uMnumzana Sengizo Chabangu uthi sebemelele ukubhalisa labo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections bebamele edalele nomination court kusasa ngemva kokuxotshisa amalunga e-TCCC alitshumi lantathu kumadale omabili ephalamende ele-National Assembly lele-Senate. Kodwa abe-TCCC abahamba lomholi walelibandla uMnumzana Nelson Chamisa bathi ukhetho lolu alukho emthethweni ngakho akumelanga lwenziwe. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe uMnumzana Anthony Blinken uqhubeke ngohambo lwakhe eMiddle East izolo emizameni yokubhula umlilo olakho ukubangelwa yimpi phakathi kweHamas leIsrael kulumango. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-TCCC uMnumzana Sengizo Chabangu uthi sebemelele ukubhalisa amabizo alabo abazancintisa bebamele kukhetho lwama-by-elections kudale le-nomination court kusasa ngemva kokuxotshisa amalunga e-TCCC alitshumi lantathu kumadale ephalamende omabili ele-National Assembly lele-Senate. I-nomination court iza kwamukela amagama alabo abazancintisa kusasa. Sixoxele sikhulumele sikaChabangu uMnumzana Khalipani Phukeni.
Ye ngempela simatasatasa nje sesenza ukuthi ama final touches silungiselela khona lokho ukuthi my nomination court nje this time sifuna ufike kusena sifuna kwenza ukakwenzakala ngoJune ugcine sokuyiwa emakhodi kwathini hayi sifuna ufike kusena ngempela bethu bevula besibone lathi sesikhona sesiwafakile amaphepha ethu.
Kukhetho olwedluleyo abantu ababikwa bancintisa besekela uChabangu ama-double candidates e-TCCC akula ngitsho lo yedwa owanqobayo. Liyibona linqoba yini ngalesi sikhathi?
Bengingazi ukuthi kulalabo abangena kuthiwa ngama-double candidates kababa uChabangu. Engikwaziyo ukuthi njengonobhala jikelelo sabambili kwalesi sikhathi uyena okhangele nge-administration of the party. Ama-efforts wonke layela wabonayo esenzeka nge-election kule hlandla lidlalileyo a-proud ngalo. Namanje nje ubhizi ulungiselela lawo ma-by-elections benginaye namhlanje is in high spirits, u-excited ukuthi ama-candidates ayiwo vele ayekhethwe ngabantu ngokutsho kwakhe babuyelayo and ulethemba lokuthi bazonqoba.
Abe-TCCC Phukeni abahamba loChamisa bathi uChabangu usetshenziswa yizanu sowadla wakapula njalo lapha uzama nje ukudiliza i-TCCC. Uthini ngalokho?
Ayiyo phela into elula leyo. Angithi even nasesikolo umuntu wayethi uma engahlulwa yilutho aqala ukuchothoza ukuthi wena ucakile, wena umude, wena unjani. Hhayi, asizukusiza lokho. Uzokwazi lokuthi nejaji lithe lona umantshi uthe yena maamaphepha elethu ekhotha ayisoma ukuthi ubonise ukuthi mina ngiyinjaji yokuthethisa okanjani. Letana amaphepha lana likhulume indaba elize ngayo ekhotha. Wazethi even ukuthi bakhulume ukuthi ubani banisetshenziswa izanu bengasayilethi yona izanu ekhotha because akula muntu obaleleyo ukuthi abalethe izanu yakhona ekhotha so that ikwazi ukuziphendulela. Wawuchabanga akasetshenziswa izanu. Lokho kwakukapula ukuthi uthi bona maybe bawakapula kuzanu mina ngisebenza laye mina ngiyazi lobunzima ngendawo zezimali okukhangelwane lazo. So hayi lokho kokapula ngazi ngikhuluma lawe nje uphezu kokuthi abuze phela lo ababe yathi bethola izimali ngesikhathi selama elections ukuthi kanti imali ezafikayo kwafika malini zasebenza njani ukuthi akwazi bese reporter ke kunhlanganisa ukuthi kwahamba njani. So bona abalokhu bekhuluma into eziningi-ningi nje bekhuluma kabi, ngiyathemba ukuthi lokho kubizwa ngesilungu kuthiwa yi-audit kungakhangela kahle akusoze kupointe kuba kuchaba kuzopointa kubo bona laba abakhuluma izinto abangazaziyo.
Umnumzana Khaliphani Phukeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Thabangu, yena ozithi ungunobhala jikelele webandla le-CCC. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Promise Mkhwananzi, yena uthi ukhetho lolu alukho emthethweni ngakho akumelanga lwenziwe.
Hathi ngeke sikhulume ngoThabanga, uThabanga solunga lo mhlangano wethu we-CCC asimaza silani laye. Esikwazi ukuthi izalo PF yebangela ingcube evanga le esiyibonayo eyenzakalayo yokurecall abantu bethu okungekho emthethweni abakhethwa mgceke yimuli yezibaba.
Kodwa nansi phela iyeza i-by election, lina liyiphatha njani?
I-by election leyi ayikho emthethweni, angifuzanga ibe isenziwa. Yisho isinqumo esisikhulumile ethu ukuthi hayi ama-recalls ayenziwayo akho emthethweni. Ukuphuma ekhotha isiwo umthetho wezimbabwe ngamanga ayenziwa ngomnumzana omnankagwala abanye lakhe bezama-ke ukuyeyisa imithetho yelizwe lokuyeyisa umbono kajikelele wezulu wezimbabwe onguye wavotayo ekhetha abantu labo ukuthi bamele izigaba zabo edale lephalamente.
Njengoba sekwenzakele, iwaphi amanyathelo elizawathatha njengebandla? Lizahlala kuphela nje ligoqe izandla?
Amanye akhona ngeke siwakhulume, amanye akhona ngeke siwakhulume vele ku-Studio 7 kuzulu wonke, ngoba labo phela bayabelalela bezansi. Kuningi esikwenzayo esizakwenza, bazabona sekuphuma ukuthi hayi siyenze lokhu sayenza lokhu okukuvikela ukuthi into lezi ezenziwayo ezinkemthethweni zimiswe, zimiswe namuhla, zimiswe forever, ilizwe leli liye phambili ngendlela eqondileyo.
I-SADC ilayo ikhanya udaba lolu olweZimbabwe ayiluphathi ngendlela elalicabangela ngayo, lithini ngalokhu?
I-SADC ibona ungane singayigijimeli phambili kakhulu, asimeni sibone ukuthi izithunywa zeSADC ezizabuya eZimbabwe ziyabe ziphetheni, zizohlangana lomkhokheli wethu advocate Nelson Chamisa onguye owanqobayo ekhethweni olwadlulayo ogasti edlulilelo.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC. Selikubonile na okusemaphephandabeni? I-Chronicle ithi phakathi kwezimota zikamasipala wakobulawayo ezicitsha umlilo ezilitshumi lasishiyangalombili 18, ezine kuphela 4 yizo ezisebenzayo ngoba ezinye zifile. I-Herald yona ibika ukuba ibandla le-ZANU-PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections awedale lephalamende aza kwenziwa ngenyanga ezayo kulandela ukuxotshiswa kwamalunga e-CCC kuleli dale lamakhansila ngomnumzana Sengezo Thabangu. Sesingena kumbiko elisithumele yona.
Njana kwi-Studio 7 linjana nasiyaphila nasiyakhala sibili ngoThabanga lo Thabanga lo sesibulalele izinto zonke zonke zonke. UThabanga yena vele ungubani lapha elokuzini? Ungubani sibili? Ngoba mina into engayizwisisi ukuthi abantu bezanu bayamukela incwadi evela kuThabanga engenasidingo sikaChamisa ngaliphi? Ngaliphi ngathesi iphothi lahlisi izilokhuzeni isicelo sabantu be-CCC yavuma ukubalokuzela ukukaChabanga? Uthi yena uChabanga wangikhona ulani kuyini akwenzayo? Andilebonti into zizosetshenziswa izandlo uthenga. Thina sifuna ukuthi ilizwe liyakhiwe nabona badiliza. Khathesi kuyini asekukhuluma sesithi asikhethi mhlobo yekwathini? Thina nti laba babakhiphileyo besithi ngamashona azobusa amaNdebele. Khathesi sesithi asikhethi mhlobo wani wangikhona? Yena vele uzithi ngubani sibili khonapho emhlabeni? Engafuna ukudinga abantu. Ngasihloniphe umuntu lo, ngasihloniphe kakhulu sibili ngoba sinje sifuthelene. Engabona ukuthule bona ngane ngabantu ukuthi yachaze ngokwenzayo konoko. Basole umsebenzi, basole umsebenzi abangawenza, nje sebesole into zabangabangazikhuluma. Badinga khona ukube bedilisa kuphela izinto ezenziwa nguChamisa. badize amanye amabandla kanti sibefuna ukudiza imitshamisi ngenxa yokuthi kula indaba enomhawuso xa seleswele umsebenzi umbe seleswele umsebenzi into kuze into angayenza mbandiyelu senkomo emakhaya dinine thina ngento zezanulisa
Salibona basakazi beStudio 7 ngiyalibingelela labalaleli hayi siya kubona okwenziwa ngamakhothi vele mina ngangikwazi ukuthi hayi uchaba ngizowume ekhothi ngobumnanga kwahle waqamba iday ikhothi ngakakhulumi so okunye vele uhle ukubone so nxa kuyikuthi upresident uChamise sithi singazihluphi ngamakhothi abanye babi benganabazwisisi kodwa hayi ngcono ngoba sebekubonile ukuthi kuyini abeku-avoida emakhothi ngomakhothi avele ngawezandla mina isicelo sami njengabalandeli be-triple C nxa i-triple C ingasozifaka abantu sicela nindikhulumele zaphi zaphi ifithele amakhandidenti indawo zonke izapha ikazithuka i-triple C sicela ukubambana siyevotela abalandeli bezapho bengena ephalamende sile zapho sizolungisa izinto akula okuzoyehlula ngiyabonga
Studio 7 salibonani linjani mthokazi omuhle iphoyinti kababuchabango sengiyayithola kahle Uright babuchabanga abantu basempumalanga abayisebenza empumalanga le ephatha empumalanga abantu base bathebeleni bephatha amathebeli kuze kube nini soke siphathwa ngabantu basempumalanga izibhedlela ama-ofisini yonke indawo abantu basempumalanga kanti abantu basezindebeleni bona awethu ama-certificate siwasebenzisa nini amathuba othi sisebenzisa awethu ama-certificate azofika nini and benjalo befika futhi ngapha yithi emathebelelendi behlala ema-ofisini ethu abaqhathi thina bahamba besiyaletha abantu bakibo bebuye begcwalise bona ema-ofisini babuchabango lungisa izinto qonisa izinto shoneni eshoneni ndebeleni esindebeleni izinto zihambe ngolayini ma kuyikuthi yi-unity kuzwana ibambana nabo abahlanganisi abahlanganisi indimi zonke shona liye emandebelelendi ndebele liye emashoneni itonga kunjalo kuhlangana hayi ukuthi bona befuna ukugcwala yonke indawo kuyibo bodwa no that's wrong
angiyena umuntu we-triple C kumbe noma yiphi party kodwa ngumuntu nje ovotayo ezimbabwe ufuna kube lo tshintsho uyabona wena mdidalo kayeke usiphaphela lo othi khona akusapoti uchabango uchabango simsapoti ukuthi ulayiphi i-political party alayo why ma uthi uchabango e-right engavuli iparty yakhe sothi ihle uchabango liyevula iparty yenu livula iparty yenu libe selifaka kabantu beselimsapoti akhe lingabafuna ukuthi libe zilokhu zenu zimpungulo ezincela igazi ezingena ngelokhu zenu zamamekele ukusijwayela kabi ingabo siphaphela nje abantu balelungelo lokuthi khona bashore into abangayifuniyo imbono yabo ingabothi khona ngamashona ma abantu besithi khona into eyenziwa nguchabango i-right akula nto i-right lapha ningabo siphaphela nje ibongo le nto leli ikela lokusiphaphela ningasijwayeli kabi singabantu bezimbabwe esivotayo lesivotelela abantu zibafaka lapha so ukuthi lilwela bana ngazi lilwela izisu zenu yochabango ilokhu zeni i-MRP isikunywa amaphisiphisi ikunywa izanu lihlulekile ukukomilizwe i-MRP yaze yaqunywa izanu amaphisiphisi manje ayikho selishiyele ukuthi liyayenzana lisela nto yokwenza selibhizi seligijimela ngale ukuthi lisapothi tho limsapothi tho hayi lingavula ipatheni laliyaphapha lini
mbingelele kwi-studio 7 but mina ama-voice note azofundwa mina azofundwa zokutheni zifuna ukufaka lathi imbono lapho abantu bezwe into esiyifuna nangesakhamzisa kobulawayo bakithi uchabango lo uthi uyalungisa kodwa uyamusha ube kungamela ngokuthi akwenzi manje oku sisalwisana le zanupiefu bathina uyenze ukwakho uganda ayisikho chabango ma usizwa ayisikho khona lokho okwenzayo ngoba usuphambanisile izanupiefu iyangena kathi sikobulawayo yikho okufunayo khonalokhu uyehluleka nto indaba ningahlukumeza izanu uqale lihlukumeza izanu ziphume embishweni bese lilungisa-ke izinto izanu ziphunde embishweni
siyabonga siyabingelela studio 7 hayi siwabonile amaqhawe laphana embassy isigidi bekhuluma iqiniso so siyacela ukuthi lathi sonke sihlala sikhuluma lapha ku-studio 7 lathi singaloke sikhuluma sibe ku-action manje njengabanye sibajoyine sonke labanye abakhuluma ku-facebook sijoyine labanye manje isikhathi sokuthi siye ku-action manje ama-embassy onke kumele avale njengoba besitho akuvale wonke ama-embassy kungabe le-embassy ezasebenza emazweni wonke i-south africa botswana zambia mozambique la wonke amanye amazwe sikhathele manje amakheshi ezanupf law asebuse ngesihluko isikhathi eside kakhulu since 1980 so sokuyisikhathi sokuthi manje njengama-youth ezimbabwe njengabantwana bezimbabwe basihlutshwa kwamanye amazwe sukumele sibambane singadlulwa ngamanye amazwe South Africa bazuzele ebutwana ba amanye amazwe bazuzele so lati sibambane abanye abantu baku action singayekeli abantu bebalutshwana besiyakhuluma bebodwa lati sukumele manje join abantu ncedisaneni sibambaneni noma kuyiwa kuphi noma bakuplani ukuthi kwenziweni manje sokumele sibambaneni silungisilizwe lakini sikhathiyene ngamaqhegu lakezamfifa manje sokumele sibabonise ukuthi manje asibuyele mu i-5 years lezi nokumela ngabe siqedwe buze sikhathele ngayo.
Studio 7 njani ngufela iqinisa abokhulumayo. Hhayi, indaba kaChabangu le eyokuthi abantu bafoste or abantu bakhishwe kule ntuzana kuma le ntuzana la abebezimele izikhundla lezo ababezimele. Ngibona labo abalethwa nguChabangu abantu bengayi lapho vele ukuyalena. Into engiyibona ukuthi beyingcono ukuthi laba bantu ngama ngabe kuyenzeka laba bakaChabangu labo bangabaphotheli ngaba la ngoba laba bakaChabangu labo beza beyimpisi embethe isikhumba semvu. AbakaChabangu labo ngcono kungene abantu mabe vota lapho sivotelene izaphu ukuze sivalele izano ingayibusi leya eBulawayo ingayibusi imadepheleleni okungabe kungcono yikho lokho. Hayi, indaba kaChabangu le ukuthi abantu sokuzomela manje bakhishwe kufakwe kanje kishwe lo kufakwe lo ngendaba zikaChabangu ukuthi yena ngoba une interest oyenzayo ukukhiphisa laba bantu ukurecall laba bantu ufuna ukuthi abarecall kube huye manje osekashaya isiginci manje osekashaya ikatalo ukuthi laba bantu ngoba kuzothi baro balento lo huye bafoka nguye ezikhundleni so sezobashayela umthetho laba bantu bakithi masifuna ukwakha izwe laba bantu bakaChabangu laba abazonoChabangu makabavotelwa ngcono thina be-CCC sivotele izaphu ukuze ikaChabangu lo laba bakaChabangu laba abazonoChabangu bengabi nayo ichance yokuthi bangenelele kula ama-election. UChabangu akusimuntu oright, uChabangu ngumbulali, uChabangu ngumuntu loyaphika singambiza sithi isifebe sepolitiki lo esifeba ngapha singene ngapha isifebe impela sepolitiki uChabangu.
Lawo bekungamazwi eno linabalaleli elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kweze Melika unobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe, umnumzana Anthony Blinken uqhubeke ngohambo lwakhe eMiddle East izolo emizameni yokubhula umlilo obikwa ulakho ukumemetheka ngamazwe akulumhlubulo ngenxa yempi ephakathi kweqembu lasePalestine eleHamas lelizwe lakwele Israel. UBlinken wethekelele kwele Iraq ngemva kokuya kwele Palestine lapho ahlangane khona lo mongameli wakulelo lizwe umnumzana Mahmoud Abbas. Engakayi emazweni la, uBlinken wethekelele kwele Israel lakwele Jordan. Impi le iqale ngenyanga edluleyo ngemva kokuba iHamas ihlasele e-Israel yabulala izizalwane zakulelo lizwe njalo yathumba abantu abanengi. I-Israel iphindisele ngolaka olukhulu futhi ilokhe iqhubeka ihlasela e-Gaza Strip. Sibuze ohlaziya ezombusazwe futhi engowebandla le-MDCT umnumzana Dan Moyo ukuthi luqakatheke kanganani uhambo lukaBlinken e-Middle East.
Uhambo lukaBlinken luqhakatheke kakhulu kakhulu ngoba into efunakalayo la ikuthi kube lokukhulumisana phakathi kwe-Israel le-Palestine even layo iHamas, ngoba at the end of the day ukulwisana lokhu okwenzakalayo phakathi kwe-Israel le-Hamas kungagcina sekudonse amanye ama-Arab nations aseduze afana labo Lebanon labo Iran ukuthi bajoyine lempi le, and kuzoba nzima kakhulu ukuthi i-America esupporta i-Israel ikwanise ukuthi ibhule lo mlilo lo. So mina ngokubona kwami, instead of ukuthi America isupporte i-Israeli ngezikhali, kungangcono imali le isebenze ekuthini lethe ukuthula phakathi kwalamazwe la, izame i-America ukubambanisa. Ngiyazi ukubana they've called for a ceasefire, and uBlinken I'm sure ukuthi imission yakhe yiyona leyo ukuthi aphushe isupport yokuthi kube le ceasefire, njalo futhi lamanye ama-Arab countries agombolozele i-Israeli ukuthi angangeneli, ngoba kungaba yimpi esuka ibe nkulu kakhulu.
Umkhokheli wase-Israeli sesike samuzwa esala ukuthi bake bame ukuhlasela eGaza kukhulunyiswane. Ngohambo lukaBlinken lolu, singabona yini mhlawumbe kusiba lokuvumelana amacele omabili ebeka phansi izikhalo kwesikhatshana kumbe kokuphela?
Mina ubona kwami isilungu sithi two wrongs don't make a right. Yebo, iHamasi ya-attacka ama-Israeli yabulala abantu abazinkulungwane 1400. I-Israeli esikwenzayo ukuthi i-revenge for laba bantu, isibulala ama-civilian angenacala. If i-Israeli ibikhona ukuthi ithagete iHamasi yodwa ingabulali abantu abangelacala abangekho kulempi le, then yeah, I can understand ukukhulunywa ngoNetanyahu lokhu ukuthi asoze siphoze, asoze sisizifaye. But the fact yokuthi ubulala ama-innocent civilians ngokubhomba lokhu akwenza iGaza, yinto embi kakhulu leyo, ngoba sesibone umhlaba wonke jikelele uqala ukuprotesta izolo nje lapha eWashington DC bekugcwele estradini abantu beprotesta ukubhonjwa okwenziwa iGaza yi-Israel. And ama-demonstrations la siwabone endaweni eziningi. So yes, abantu bathi siya-understand ukuthi lilwisana leHamas, kodwa abantu aba-innocent babulalelwane, abantwana, ingane ezingenacala zibulawelani. So kumele akucabange khona lokhu Netanyahu before aqhubeke ngomqondo wakhe ukuthi asoza stop i-ceasefire, despite icelwa yi-America emsponsayo ngezimali ukuthi athenge izikhali.
Abantu emhlabeni jikelele kungani bedabukene kanje ngalimpi moyo? Abanye abanengi mpela bekucelele Israel, labanye abanengi bekucelele Palestine.
Inkinga ekhona yikuthi abantu bePalestine bathi bona i-Israeli ya-invader yathatha umhlaba wabo, and njalo kule apartheid eyenzakalayo lapho. I-Israeli yona ithi hey, lathi silelungelo loku-exista lapha emhlabeni. So i-solution mina engiyibona yile eyakhulunywa ngu-Obama ukuthi kumele kube le two-state solution. I-Palestine mayinikezwe i-independence yayo, bazigavene bona bodwa. So u-Netanyahu kumele akhulumisane lo-Abbas, ngoba siyazi ukubana i-Palestine under u-Abbas layo kuvele ngokwayo ayisapotani le Hamas, ngoba i-Hamas is considered a terrorist group. And ama-actions abo, I think u-Abbas naye wazama ukuthi a-control iGaza wahluleka. So now also kumele kwenziwe ukuthi kukhulunyisane lo le-Palestine lo-Abbas, bancedisane le-Israel to sniff out abantu be-Hamas, ba-eliminate i-Hamas, then kuvunyelwane nge-two-state solution. Ngoba bangaqhubeka i-Israel ibhomba i-Hamas kuyenza ngakhona, akusoze kube kahle. The whole world is going to protest, and amanye amazwe aseduze nawo azegcine engenela kule mpi, then ugcine sokuqala impi enkulu kakhulu ezothatha isikhathi eside ukuthi solve.
UMnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe futhi ulilunga lebandla le-MDCT. Kwezemidlalo, oke wadlalela amaqembu enguqu abalisa eLebantu Rovers, iHighlanders kanye leBulawayo City, uBenson Phiri uthi uthi akufunda esasengumdlali kumphathise kakhulu eminyakeni wakhe wakuqala okuba ngumqeqeshi weqembu leBantu Leopards. Kubika uJoseph Njanji.
UPhiri oleminyaka engamachumi amathathu lowodwa yokuzalwa uqatshwe ukuba umqeqeqeshi weqembu lebantu lephathi elidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2 yokuqaleni kwalonyaka, njalo ubesanda ukuthatha umhlala phansi njengoba nyakenye ubedlalela iqembu le-Oxford Spurs kusigaba seSouthern Region Division 1. Uthi bekulukhuni kodwa imfundiso ayithole esadlala kuqembu lebantu Rovers imphathise kakhulu.
Yafunda into eziningi kakhulu. I think it bantu Rovers was something really incredible, and I'm very thankful to the likes of Gifty Lomasini, Mthembu Grove, Dita. I do into several kuru kuru from the Borees. Lamen zamutini.
UPhiri uqale ukudlala ibhola eliqoqekileyo ngomnyaka ka-2008 eseleminyaka elithumi lesithupha ngoba esasemncane abangakibo babengamvumeli ukuthi adlale ibhola.
Esikolo mina very bora nje angeke ukuthi ngadlala ibhola esikolo mo primary school ngadlala. Ngadlala ibhola sokuba grade 6 then secondary school injury hayi ngamadlala ibhola but ngadlala ibhola I think sengu form 4 apho udlala utournament oyi-1. But then kunikhona abantu babekutshela ukuthi ah phela ibhola ibhola but kunikhona challenge ukho noma ebendlini bona abazali babe street ndoze bhola ibhola ayifunda hamba esikolo awubali amabhuku njani njani.
UPhiri uqale ukudlala ibhola eliqoqekileyo edlalela iqembu lelobhengula Sharks kodwa laphanga labhuluka lelo qembu wase siyadlalela iqembu leZim Leopards okuyilo eselisaziwa njengebantu Leopards ngemva kokubambana leqembu leBantu Rovers. Usuke lapho wadlalela iqembu leBantu Rovers ngo-2011 lapho abeyingxenye yeqembu lamajaha leminyaka angaphansi kwamachumi amabili elaphatheka ngomncintiswano weDallas Cup kwelemelika elalabadlali abalodumo abagoqela uMarvelous Nakamba, uKuda Mahachi kanye loTeenage Radebe. Ngemva kweminyaka emithathu ubuyele njalo kuqembu leZim Leopards lapho adlale khona phambilini kokuthi aye kuqembu leHighlanders ezebizwe nguAmin Somapiri kodwa ukuthi lakhona lapho salamphunyuka ithuba lokudlalela iqembu leHighlanders.
Ba-announce team but nganingekho kulistona lokuthi akwabuya kutournament ona leyo ngazibelela endlini. Then asazihlalela endlini I think kwakungabo 1 emini zosinya fowuni happeni Benson kosomana njengomuntu vele umuntu ongane lonawo uqasa ukudidisa awufuna dingwa njani yakubiza ufuna ukubuya ufuna udlala ibhola enxa ufunekela na but coaching nibizo labena njani ngingabizwa so angizwa hayi wena imizwa yakho zokubizwa ukugijima kwamzini simpakisha gijima ngayigrawu
singazihlalela ngizokubika i-team abathiwa Benson yadlala ngadlala center because I remember that was the time owayintroduswa khona upresto uHighlanders it was very good game badlala ibhola.
Ekusukeni kwakhe kuqembu leHighlanders UPhiri udlalele iqembu leBulawayo City njalo uthethe umhlala phansi esedlalela iqembu le-Oxford Spurs elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1. Ekuqaleni kwalonyaka ubizwe ngumnikazi weqembu lebantu Leopards uKennedy Ndebele ukuba aphenduke ekhaya lapho akhulele khona azokuba umqeqeqeshi weqembu. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Sikhangeleke imbiko eliloba ekhasini lethu le Facebook le VOA Ndebele ikakhulu lifaka ama-comments kundaba zethu esiyabe sizidindile khonapho ezitshiyeneyo. Kulo daba silufake-ke enkundleni lapha oluka Mnumzana Sengizochabangu, yena othi bazabhalisa amalunga ebandla labo azancitisa kuma-by-elections kusasa. Sizwe-ke ukuthi bathina balaleli. Kulo Vincent Ngwenya uthi yena ngilombuzo ukuthi ngesikhathi sokhetho olwedluleyo babe kuphi njalo yindaba engabamisanga masinya than to play with the people. Ukhuluma ngoChabangu-ke lapha. UTrust Mncube uthi yena bahlulekani ukuxosha into le enguChabangu. Kuzoba lo Wallace Khabo uthi yena mabancintise sibone. Kuzoba lo Nkululeko Fasto uthi yena isidumbu somuntu leso. Yeliqhubekeke lisethekelela ikhasi lethu kuFacebook kwasihlobo esithandekayo eliphansi kwesihloko esithi VOA. Ndebele siziphetheke ngebezihamba phambili. Ozithi ungunobhala jikelele we-CCC uMnumzana Sengizochabangu uthi sebemelele ukubhalisa labo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections bebamele kunomination court ezahlala kusasa. Kodwa abetripu siyabahamba lomholi waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa bathi ukhetho lolu alukho emthethweni futhi akumelanga lwenziwe. Kwanele Mthwaka zomuhleli khumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Olivalelisayo, Muntungameli Nkomo.